Odokotela abakhalela umsebenzi bathi ukuxotshwa umsebenzi kwabanye babo abafika amajumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 kuveza ukuthi uhulumende kalandaba labantu beZimbabwe. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bethule umbiko lo izwe lokusihlwa. Bathi ukuxotshwa kwabodokotela laba abayingxenye yalabo abaqala ukhalela umsebenzi mhla zintathu kumpandula lonyaka yikuzama ukubethusela ukuthi babuyele emsebenzini. Bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eParelenyathwa Hospital namuhla lapho bazakhuluma khona ngodaba lolu. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhatha odokotela e-Health Service Board, uthi odokotela abaxotshiweyo bamiswe umsebenzi kulandelwa imithetho yelizwe. USikhosana uthi umthethwandaba we-Labour Court wakubeka sobala ukuthi odokotela laba abafuna uhulumende akhuphule iholo labo babaleka emsebenzini hatshi ukuthi kabala mali yokuya emsebenzini. Odokotela bafuna iholo labo lilinganiswe lesizindo sedola leMelika emkambo wezemali eZimbabwe. Kodwa uhulumende uthi kala mali yokukhuphula iholo labo. Abantu bathi kwephula inhliziyo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Milton Ngwenya.
Labana abantu kudala bebisa ukuthi abaphiwe imali, kodwa kubonakala ngathi vele akukho umuntu obanakayo. Akekho umuntu nje ongathi uyabona lokuthi bathole nzima, ngoba siloku ubona ukuthi ubaba wehlaphana unokwehla esenyuka ngendiza lezi ezingathi ziyadura lezi. Kanti yona lani imali yokuhambahamba wayebe ngayithathi beyihlukanizelani imali baholele babantu kumbe balungise nje okunye, ngoba labana abantu nabo phela ukuze basebenze bejabule kufanele bathole okuzabenza ukuthi bajabule okuyimali, ngoba vele badingayo sonke esinje siyayidinga imali. Yabona,
yes, ungathi wena ubona ngani sibili kuyaphetha ngani?
Hhayi, ukuxoshwa bonke 77 asonto elula, akuyona into elula leyo. Uzobuya bathathe kuphi abantu ukuthi nje babethusele ukuthi mhlawumbe bengavela bakugijime babuyele emsebenzini kumbe bayenze ngenye indlela, ngoba phela abantu bazophela lapha. Ngoba ngeke uxoshe abantu odokotela abayi-77 ingani bona babili nje kuvele kuyabe sekulenkinga ekilinika esibhedlela. So i-77 leyo uyawuzeukuthi bathathe kuphi futhi, ngoba phela udoktha sonto elula, udoktha sodaka bhoye ukuthi uzohamba ethatha kumbe kuphi kubutshela ubana kuye nabafana bangaki. Yabona, liyani into nje yena ifuna umuntu ovuthiweyo ekhanda, ukuthi laphana kwazakala ukuthi kathi kukhokhele abantu abadala noma ngabantwana abancane, ngoba indlela wenza ngakhona akubonakali ukuthi kubuyaphi kuyiwaphi.
Kodwa-ke umnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF uthi kulabantu abaningi abafayo ezibhedlela ngenxa yabodokotela abakhalala umsebenzi.
Nxa sikhalela thina impilo zabantu langokusebenza kwabodokotela, emboni ngani kukhona okunye abakubhala phansi bawelelane lohulumende ukuthi ekusebenzeni kwami mina zasebenza ngithi. Ngoba impilo zabantu sesikhuluma iqiniso, ukuba ngudokotela uphatha impilo zabantu. Kwangcono ukukhulumisana kulokuthi bame, ngoba thesunjenje bangaka abantu asebefile ngendlela ukuthi amadokotela athi ku-strike baningi kakhulu. Khonokho nje ukuthi ungudokotela uthetha impilo zabantu awufananga ukuthi udlale ngempilo zabantu.
Ye, kodwa udokotela sibili abakucelayo ukuthi nje imali yabe ikhuphulwe mbijana, okungani kuyasinda uhulumende yikuthi imali ayikho kumbe kunjani? Ngoba abanye abantu bathi kulobukhohlakali obumangalisayo eZimbabwe njalo enye imali iyachaphazwa iziphathamandla zikahulumende. Pho-ke lapha kume njani khonapho-ke?
Iqiniso ukuthi udokotela nxa ukhangakhala uthi le dokotela asebenza ngayo usebenza nzima, kufanele aphiwe imali emfaneleyo. Kodwa ngendlela umume sukuwekhesi abantu abazwisisi ukuthi uhulumende kababa u-ED wathembisa ukuthi usalungisa izinto, wonke umuntu uzakholisa. Nangaleyo ndlela amadokotela ade sikhalela ukuthi abe bayabekezela baphe uhulumende lo okhona ithuba lokuthi kulungisiswe izinto.
Kukhangelelwe ukuthi baningi odokotela abazaxotshwa umsebenzi njengoba uhulumende eqhubekela phambili ebathonisa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela bathi abala mali yokuya emsebenzini.